Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Chapichati watina huo, napichati uchi, ye utunga miri watina huo, ne urongwa, josu mwishani kipakuru wafu.
Gambe ama zigamunga meli Emerson Mnangagwa au kuti uzulu, ale impita achia nele nyama ngoba isidula, angabea ebe chongeni.
Ai, mwana ngani
we Umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala ePTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithexaxa ngoba besenza umsebenzi oqhakathekileyo. Isiphathamandla sePTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla leZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo tikakuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anengane zuwa rinengaraka chekwa parutiri kana kuti zuwa redzo
nga singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqhakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watine taa kuno parura izo mutapitapi watina huo, napitapi uchi, ye utungamiri watina huo, ne urongwa, dozi mwishani kipakuru waa.
Lao nga mazwi ka mongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awe tulele umhlangano wenhlanganiso ya matitshala APTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa awukuthi uzulu adle impida achiya nele nyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubese Harare. Sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazo omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuthi esiyikudzenga ngesingezi masikhumashakhanga lesiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini imbuzo eqakathekile ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli ukuthi njani. Mbona bevika laphana usweli impendulo efaneleyo. siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu abantu angebebeve ama vegetarians bonke and okunye is cultural abantu besingonini bazwa ngokuthi njengoba kufika inkomo badla inyama bakholisa umphimba kudliwa inyama so okunye vele nje ke so yi-assault or insult to ama cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo ngingakadokotela so mina ngibona ngani nje kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanzelelanani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhe bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzela bavotele uphiwa izipuni ngamathoshi emakhaya baholiswa kantu bazebevota besithi nelaliphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotelwani abantu abakwazi abakakuzwa khona lokho so bavotela umuntu ofika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela ngibona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele iWorld War yesithathu. Elemelika lathumela indizamchina ezingelabachayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa kulisehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeyi khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akukusesekathani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngomongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa ukuba nengathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona?
Hayi uTrump yindoda efuna ukuqatha ngomunye nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolo oluzayo njengobusitsho neqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi landani hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungisred ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonaku okwenzakala le e-Asia bona ngathi isibile loko lakho angaba lakho kangithi ukuthi ngabekungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalungayo ngibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanko umhlaba wonke namsisikhuluma ngaleyo ndaba kabasakhulumi ngamacala la awetheswa inkundla eParliamente yemelika ye kwenzakala ukuthi ufungulalise abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engenanda lokhu okukhona ekhaya egumini lakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, incwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowenu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho, siyakukhalela khonoko ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasinzinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo bumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabili khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngamanani governmental organization angenela la asincedise ukufisela ku food for work. Abantu basebenza eminye imisebenzi lakahlela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senza ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moore ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo ukuthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nabo indoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanyake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekujike iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Thank you.
Siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibili kuhle. Impilo yabesifazana ilulukhuni kakhulu sithi imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso. Bekudoswa ngefarisi ngesintu. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaThandile hayi. Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe lo sikhundla. Bacina bona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje. Kungavele kube lolutho. Ye uThokozani. Kungaba lolutho. Ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo.
I-Pollard.
Ibizo lakhe yilo eliphumayo. Kodwa ayisiye yedwa wajoyina leyo Pollard. Njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uthangirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho. Wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakhe wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuphola zimaye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli ingoma yangona ngayiphinde. Uma WhatsApp group khona iziuThokozani kokuphela nguThokozani kokuphela base besithi bona kupolitics akula permanent friend akula permanent enemy. Kanti yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakupolat. Kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe.
Ye hayi abachothozwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuyabe kudenge. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyale nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnankagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitsho umnankagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Yini Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho naka-1. Injoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu nami ngizibonile ngizizele ukuthi sinxaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule ngathi siyibonile ukuthi yehlule otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso khe benzini special njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Nxa uyifisa esitolo iyabe kubizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ijoge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthwela intaba le ntaba ingumfana. Amagesi kangikhulumi ntombi. Imbizi yathathwa ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile akula magesi. Amagesi abuya ngo-12. Lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 uphekele abantwana. Ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatheza enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Bayabotshwa ngo-12 yeyo akula mvumo. Futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi. Kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leselibangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke kutshelelayo ukuthi ulambile.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhisi
isandikuse belike isanono isanona ukuthanda umuntu wakho isanona baby ndiyakufusa akabuja shoot that hello.
Number 9 silen ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K, ingoma ethi ziyalenda.
Goes up must come down. What goes up must come down. The higher you go, the harder you fall. The higher you go, the harder you fall. What goes up.
Number 8 sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela
kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo. Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I charge office yini? Iti kusa charge office yini? Akuna problem. Mfungu buzu kutili ngaba le charge ya F1 lomlo mamnane yini? Kate charge office li chachani. Oh, sorry my sister. I'm sitting here charge on my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Charge office, Richard.
Ku number 5 silengoma
2019
Eye Asaf ingoma ethi vibe is correct.
Twadu yasuku tupeti galala galala tina spete zenyezi tukalala galala sly nika lasa gasu bola basa bafana in the area. Come on, put your hands up when we come around. From the city of kings and the queens and the thing that could bring me down. Look mommy, you better love me now. They can't fight the glow, they just got to know the vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct.
Number 4 kusezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, mfuno chinchi lifestyle yami konje mutero koga fani ole blanka ye agi mfuno chinchi lifestyle yami zimfuna utero omubi ukuthi wonke amajida kawamfuni ole chiste ngathi ama priest awakhuli. Omubi ngathi ufake mascara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana olumhlupha ngathi yena ngomampara uhamba riphe singathi ushaye ivoke phara ngathi my smile uyabekhala ufuna uthero ngathi fakele ibhadi uthero ngathi ugele ipox cut ufuna uthero wami yedwa ungcona angathi ubegejwa.
Ijembe Mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi Ndelimana. Number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi.
Nihambile umango muda ngithola ngofana nawe.
I've been searching all around the world. Where are you? Where are you?
Ukuphi wena sanda sa.
Number 1 asilengoma Kamsiz K ethi Icheri Yami. Ke ihlombe Msisi K.
The bottom with all these ideals and all exists. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever since, always feel never bet. Wife in material, she's the type that bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Icheri Yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, sidibaneni njalo ngomvulo ye.